sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyambonga uJonga Wilson Kandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 28 Mfumfu 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje.
Umnangagwa wakhokhele ibandla leli.
History and track record to lead our party.
Amalunga wonke ebandla lezanu PF athi umongameli Emerson Mnangagwa kumele abe ngumabhalane omkhulu webandla leli. Abantwana besikolo seMashingo sebetholakale belecala lokuba lomhloliso wesilungu ongungekho emthethweni.
Asazi ukuthi kathi bacabanga njani bona bona abantu abayibo abakhangeleyo abasikhangeleyo ngoba nxa inhlanyelo i 10 kg iya kuba yi $30 whereas eZimbabwe kakula muntu ohola that kind of foreign currency.
Abalimi abaningi bakhala ngentengo yenhlanyelo ephezulu. Namhla sixoxa leqembu le insingizi elethekelela kwelemelika okwamanje. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi wengoma zokholo uThabiso Moyo owazakala ngokuthi ngumadewa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amalunga ebandla lezanu PF asevumelene ukuba umongameli Emerson Mnangagwa uza kuba ngumabhalane omkhulu webandla elibusayo okweminyaka emihlanu ezayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Mamele zanu PF. Mamele ukubusa. Mamele ukubambana. Mamele ukubambana.
Ekhuluma emhlanganweni omkhulu webandla leli owe-Congress umnumzana Constantino Chiwenga ongumsekeli kamongameli uthe izabelo zonke zifuna ukuthi uMnangagwa akhokhele ibandla leli.
History and track record to lead our party. Let us all register to vote for him and the party.
Ulembali njalo siyazi lapho avela khona, akasibhaliseni ukuvota sonke, simvotele umnyaka ozayo. Lokhu kusekele njalo zinhlangothi zonke zebandla leli ezithi zithakazelela ukwenziwa nguMnangagwa. Sokukhangelelwe ukuba ibandla leli lethule umbiko oveza ukukhethwa kukaMnangagwa, okhangelele ukuba uzakhetha njalo amalunga aqakathekileyo. UMnangagwa utshele amalunga ebandla lezanu PF ukuba bazanqoba kukhetho oluzayo. Ilunga lezanu PF umnumzana Admire Maskati uvumelane lokwethulwe nguMchiwenga esithi uMnangagwa usebenza kakhulu eZimbabwe.
Ngo-2023 okokuqala ukusukela lapho engena khona ukuba ngupresident, upresident Emerson Mnangagwa wenelisile ukuthi ayananise abantu kumbe amalunga ebandla lezanu PF ukuthi behambe ngogwalo lunye langonyathelo lunye. Lokho kuyinto eqakathekileyo ebandleni lezanu PF ngoba kunika ibandla lezanu PF amandla ukuthi lisebenze ndawonye, abantu babezwanani, kube lokuthula, kube lobudlelwane obuqotho. Okwesibili, kusukela lapho wangena ukuba ngupresident useqalile ukwenza wenze inhlelo ezehlukeneyo enza ukuthi ilizwe liqhubekele phambili.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Felix Mafa uthi akumangalise ukukhethwa kukaMnangagwa. Uphinde wathi kabasoze banqotshwe kukhetho oluzayo.
Thina sithembe abazalwana labantu beZimbabwe esithi ngama-citizens. Kambe umbaba uMthwangwa ukhumbula ngubani ongaphinde votele ibandla elahluleka for 42 years khathesi selikhampena njengeparty eku-opposition? Hayi lizaba zinhle zithobelene, batho njalo abadala thina singabanqobi, sibanqobile ngo 2018 batyonja. Ikolonyaka sivalile konke imlindi yonke yokwenza ubugweregwere.
Umnumzana Bekezela Gumbo okunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uthi ibandla leZANU-PF likhanya selungele ukhetho oluzayo.
Noko kutshengisa ukuthi iZANU eyayikhona kudala kusayiyo. iZANU yakudala eyalwela ilizwe leli yayilwela i-1-1 vote. Uyabona yayilwela ukuthi wonke umuntu ekwanisa ukuthi ephikisane, kuncintiswane abantu bethole umkhokeli abamfunayo kuZANU phakathi. So kutshengisa ukuthi akula democracy. Umuntu engapho ukukhonjelwe yedwa engazange encintisane. Kuswelekile yini kuZANU abantu abafuna isikhundla sokuba president futhi bencintisane laye? Kutshengisa ukuthi akula democracy. Izikhundla zonke ezinyele ezimayo zincintiswana esakhe sisala ngesinjani.
Abanye abasemhlanganweni lo bagoqela abamela amabandla akuzwekazi le-Africa anjenge-Front for Liberation of Mozambique, African National Congress, Southwest African People's Organization le-Chama Chamapinduzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Abantwana abayisithupha besikolo seMadamombe Secondary School esigabeni seChibi esabelweni seMashingo abatholakale belamaphepha omhloliso wesilungu sebehlawuliswe izinkulungwane ezingamachumi amathathu zamadola $30,000 munye ngamunye. Abantwana laba abathoniswe emthethwandaba eChibi batholakale belecala lokwephula imithetho yeZimbabwe Schools Examination Council ZIMSEC nguTinashe Mudarara, Nyasha Gundani, Eric Mudzimba, Prime Mapasure, Tadi Mudimu, Lotinotenda Muzamani, bagwetshwe ngumanji uConcepta Ngwerume. Intengo yenhlanyelo eZimbabwe ibiza imali ephezulu okwenza ukuba abalimi bathi bazehluleka ukulima kahle lonyaka, kubika uAnastasia Ndlovu.
Amavinkili amaningi obulawayo lezinye indawo zelizwe athengisa inhlanyelo ngentengo ephezulu okumangalisayo. Emavinkilini amaningi isaka elilodwa lenhlanyelo yomumbu alesilinganiso se-10 kg ibiza amachumi amathathu amadola emelika i-$30, kuthi eyamabele alesilinganiso se-5 kg ibiza amadola alichumi lambili $12. Omunye umlimi umnumzana Matthew Bubesi Sibanda ukhala ngentengo yenhlanyelo esithi uza kwehluleka ukulima lonyaka.
Inhlanyelo esiyilimayo hayi kunzima kulezi nsuku, ayithengeki ngoba inhlanyelo thola ukuthi isidula okungenziyo. i-10 kg i-$30 akunjela ukuthi $30 ulima insimu enkulu o-10 hectares uyabuluza emalini ulima. Kukade uhulumende bekumele ayehlise inhlanyelo ibe inhlanyelo ethengekayo kwenzela ukuthi abalimi benelise ukuthi balime ilizwe lithole ukudla okweneleyo njengoba ilizwe livele lisendlaleni kuyo yonke into le economy ivele kulobunzima obukhona abantu bengasebenzi. Ngoba abantu manje abalimi bese belungiselela ukulima njengoba izulu seliqalile nje ukudumaduma ukhize endaweni ezihlukeneyo, manje abalimi bathola ukuthi inhlanyelo kayithengeki lobunzima obukhulu ngoba intengo yankhona hayi iphezulu kakhulu.
Umnumzana Maluba Mhlaba omunye njalo umlimi uvumelane lo Sibanda esithi inhlanyelo ayithengeki.
Indaba le eyokukhwezwa kwenhlanyelo leyo asazi ukuthi kathi bacabanga njani bona abantu abayibo abakhangeleyo abasikhangeleyo, ngoba nxa inhlanyelo i-10 kg iyakuba i-$30, whereas eZimbabwe kakula mntu ohola that kind of foreign currency and ma uswayipha iba more expensive. Mina inhlanhla nje ukuthi inhlanyelo vele ngathenga ngahle ngathenga vele kudala. So yes, abangakathengi ngiyabazwela la ngoda ngisathi ukuthi ngikwanisele ngoba ngiyashota enxa nge 5 kg but ukukhweza kwenhlanyelo lokhu mbonani into engaqondanga into engaqondanga sibila ngazi ukuthi uhulumende ukhangele ngapi nxa usenzakala so ebantwaneni bakhe ubaba ongakwazi ukuthi abantu bakhe bayavuka besidlane ekuseni kumbe badleni izolo ukuthi uthi is as good as ubaba ngubaba uya bengekho
umqondisi wabalimi emathebeleland north kugatsha lweagricultural extension services umnumzana Dumisani Nyoni uthi abalimi abazancediswa ngenhlanyelo nguhulumende ngabazangena kuhlelo lweintwasa
usebenzisa inhlanyelo ama 2 kg 2 kg ngendimanyana yakhona kodwa nxa ngenxa yokuthi uyakwenza imfanelo zonke isivuno ositholayo sidlula kafutshana isivuno somuntu oyabe elimi i-hectare ngoba uyabunga i-hectare yani uyabunga zange ulungise ulima amagodi kumbe udebe indlela yokulima yona le esithi khona ngiyamaripatayini abalimi sibabuye babona ukuthi ukwenzile usubhaliswa uzuze layo inhlanyelo le fertilizer yaphansi le fertilizer yokuzalisa ukuze kanye lezinye inhlanyelo ezijiyeneyo kuba ngumumbu kuba ngamabele kumbe inyawo uthi lokho yakukhethile i-sunflower amazambane lendumba uhlanyeleke konke lokhu kukhangele ukuthi uzazuza ukudla okukwenelisayo lemuli yakho uzahambisa okunye GMP uyethengisa
Unyoni uqhubekele phambili esithi uhulumende uzanceda wonke umlimi emathebeleland north
yena lisa ekade sikulungiselela sikhangelele ukuthi alubani zonke izakhamuzi zemath north 265,000 imizi alubani yangena kulolu hlelo kodwa okugcina kwenzakele ukuthi abanye bayasukuma abanye kabasukumi kodwa ukulungiselela kukahulumende kukhangele ukuthi wonke umuntu ozimiseleyo ukugebha amagodi kumbe ukugebha namakhuba yamaliphathayini lawo lapha yahlanyela khona abalimisi babuye bahlole babone ukuthi wenze ngendlela aqondiswe ngayo uyazuza okuncediswayo
Bayakhala abalimi abangasoze bangene kuhlelo lweintwasa abathi intengo yenhlanyelo ikhuphuke okumangalisayo bathi balakho ukuthi bacele uncedo lokudla ngomnyaka ozayo ngimele umsakazi weStudio 7 kwaBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu Direct from Washington
Okwamanje sike sizwe ukwethulwe nguhulumende welemelika. Selengeza imali ebisiza ngayo abantu bakwele Syria ngezigidi ezedlula amakhulu ayisikhombisa lengxenye 756 million ngemva kokulinika usizo olufika izigidi ezedlula kancane amakhulu ayisijangalombili 808 million ekuqaleni komnyaka. Unkosikazi Linda Thomas Greenfield omelele Melika kumanyano wamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations utshele ikhansili yezokuphepha ukuba abantu beSyria balokhe besengozini. Kusukela kumnyaka ka-2011 kwabhubha njalo kwalimala inani labantu abangamakhulu ayizinkulungwane ezintathu lengxenye 350,000 kuthi abanye abangamachumi azinkulungwane sebabotshwa ngenxa yokunganaki bathunjwa ngenkani kumbe bacatsha kuthi abayizigidi ezilichumi lantathu 13 million sebasuswa lapho ababehlala khona inani elifika izigidi ezimbili baswela okokudla okwaneleyo kusenjalo lo sokwaqhamuka umkhuhlane wesihudo i-cholera elizweni elingasela kunakekelwa kuqondileyo kwezempilo konke lokhu kwenzakala ngemva kwamandla alolunya kahulumende wakuleli asetshenziselwa izizalwane ezazitshengisela ngokuthula zikhonona ngohulumende kamnumzana Assad ngomnyaka ka-2011. Elemelika lihlezi lililizwe elikhokhela wonke amazwe omhlaba jikelele ekunikeni abantu beSyria usizo. Le imali engezwayo izanceda izigidi zeziphepheli khona manje njalo izanceda inhlanganiso zokusiza abantu abantu ezisebenza lazo ukuthi benelise ukuphandela lezo ziphepheli amanzi ahlanzekileyo, ukudla, impahla etshiyeneyo, indawo yokusitheka, ezomvikela, impila kahle eqakathekileyo, losizo lokudla okwakha imizimba. Njalo kuzasekela inhlelo zokuphilisa uzulu elizweni lonke kusalesikhathi. Unkosikazi Thomas Greenfield uphinde wathi lokhu kutshengisela ukuba uhlelo lolu lweResolution 2642 kumele lwenziwe ngesiphangiphangi. Uthi kufanele uncedo lufike endaweni ezitshiyeneyo elizweni lonke jikelele kungelankinga. Unkosikazi Thomas Greenfield ugcizelele sithi umbuso okhululekileyo abantu bakwele Syria okwakha lokusinda. Uthi ulusizi ngamaqhinga okulibazisa asetshenziswa nguhulumende kaHassan encediswa ngele Russia ngoba kuyikho osokubambezela ingqubekela phambili yohlelo lokuthula njengokuthiwa isivumelwano seCouncil yezokuphepha esamazwe omanyano iUnited Security Council 2254. Unkosikazi Thomas Greenfield uthi isikhathi sesedlule ukubana uhulumende kaAssad kanye lele Russia benze abakuthembisayo. Uthi sesedlule isikhathi sokuba bathathe umthwalo wabo wokubangela udlame lokungahlaliseki. Ngakho ke uthi isikhathi sesedlule esokuba benzele abantu beSyria okuqondileyo. Unkosikazi Thomas Greenfield uthi elemelika lizaqhubekela phambili lilwela ingqubekela phambili lokukhululeka kukaZulu kwele Syria.
Hey guys, showtime. Okwa manje sileqembu insingizi esalemukela libobaba silovusa mkhaya u Blessings Ngqo Nkomo besithu sekamtho lo Robin Mlawuzi siyalemukela kuhlelo lethu bobaba.
Siyabonga kakhulu.
Ngiqale ngawe mkhaya, nguwe okhokhela leli qemba ngithi.
Yebo bajonjalo.
Bajonjalo. Akusitshele ngamafitshane ngohambo lwenu lapha kwele Melika, lifike nini njalo lihlosene?
Sifike lapha eMelika izolo ebusuku umntambama eWashington DC. Sinxuswe yi-classical movements, i-music agent sebenza namaqembu amaningi kakhulu emhlabeni wonke. Bathakazelela iminyaka engamachumi amathathu, 30th anniversary. So basinxusile njengabantu esebenza labo ukuthi sibuye sizo-entertaina ama-guests abo ababuya ku-anniversary le ngesonto.
Kulokunye yini elizakwenza lilapha kumbe lilande nje?
Silande uhlelo lolo kodwa sinxuswe futhi sasesinxuswa ngenye i-church, i-First Street Baptist Church. Sake sayivakatshela size sibuye lapha eminyakeni edluleyo. But besizwa ukuthi sikhona kathi hhayi singadlule eceleni. So ngesande kuseni sizaba le mini concert e-church for abazalwane nabantu bonke nje abafuna ukuzobukela, and then sesiba le-church service.
Okay, iqembu leli sembuya kuwe sakamtho umbe ntinkomo. Iqembu leli vela ngale ngaba linjela ukuthi ngisekamtho. Ngoba mprefer ubuchonjalo.
Hayi kuright
kakhulu. Iqembu leli lenu labunjanini kulabo abangalaziyo lini?
Yes, iqembu leli labunjwa ngo-1987 esikolo esobukazi lapho esafunda khona.
Hawu lingamadoda esobukazi.
Esobukazi
mntu. Lobathathu.
Hi, I'm original members yo album bayo ngo-1987. Yes.
Yeah, ngabona ebe mbaziyo labo ngoba linayo. Lisase fresh nyana. Lisase fresh nyana.
Yeah.
So Mlawuzi, ungathi umculo eliwuchayayo ubizwa ngokuthi yini? Njalo abemelika lamanye amazwe bawemukela njani umculo wenu?
Ah, siyangiyabonga kakhulu. Ah, ngesikhiwa babe sithi roots music. Kodwa kithi nxa suka kobulawayo sibiza ukuthi music le ngamasiko, ngiyamasiko ethu imbube music. So abantu abalalela loculo o endaweni esesike sahamba kizo bawuthakazelela kakhulu, bawujabulela, bathi ubayenza bekhululeke nje ngayo yonke indlela uma besizwa lo mculo, because lo mculo siuhlabela njengama voice ethu lengungu lezandla. So singathi natural music ophuma kobulawayo phakathi street eZimbabwe. So ya imbube imusic umculo ngona imbube.
Hayi, sizakuzwa nje imbijana, bazasihlabelela imbijana ukuthi sizwe umculo wenu. Kodwa mbuye kuwe njalo sekamtho.
Yes.
Kungani lihlala e-Austria, kuhamba njani? Lihlala e-Austria kumbe lihlala ekhaya eZimbabwe?
Okwamanje ngathi sihlala ndawo zombili. But isikhathi esiningi sabe se-Austria. I-first tour, i-tour yethu yokuqala yaba se-Austria ngo-1995. Yes, so sathanda kakhulu indlela abasiphatha ngayo, indlela abayamukela ngayo i-music yethu. And then owenza sahlala e-Austria kakhulu bese sifuna ukustarta i-music, isihlanse i-music yethu, le classical music. I-imbube music, le classical music. So sasesihlala esikhathi laphana sifundela ukuthi sokuhlanze lokhu sikwanise ukubhala i-music yethu ngama-notes.
Sasenikwenza khonokho?
Yes, sakufunda, sakuyenza. And then sasesidecide ukuthi sibe lamakhama abili, iZimbabwe le-Austria.
Wow. Ngiphenduke kukwenjalo mkhaya. Kukhona yini eliza kuphakululela uZulu nonyaka kumbe ekuqaleni komnyaka ozayo?
Kuningi kakhulu, kuningi. Sihlezi sipheka. Bekule, I mean, ma-COVID lockdowns. Asinike isikhathi esiningi esokuthi senelise ukupheka. Osokusele nje ukuthi siphakulule. So ayibhafe ikhona nje. Sizayilokhu siphakulula mitha namfijana umnyaka uzuye phela.
Angazi ukuthi lingakasiniki kumbe ngcono lisihlabelele lisinike nje okunye likuphakululayo.
Yes.
Laduma baba laduma duma laduma ladumizu laduma baba laduma baba duma laduma ladumizu isikati baba isikati awusifile asambien siyokhule entabe isikati baba isikati awusifikile asambien siyokhule entabe uze mina nawe sipha patizwe ekameni lika baba lelendotana lomoya oyingcwele uze mina nawe sipha patizwe ekameni lika baba lelendotana lomoya oyingcwele.
Awazo wabamnandi umculo insingizi ngiyabonga madoda nguseka mtho uBlessings Nqonkomo njalo lovusa mkhaya okhakhela iqembu labo lo Robin Mlauzi siyabonga kakhulu ukuthi libe lathi namhlanje
kubonga thina
asiyabonga kakhulu
Gichi was a Friday my darling was a Friday 7 upogine Woza Friday my sweetie.
Good iviki kuhlelo Woza Friday silomculi wengoma zokholo uThabiso Moyo owazakala ngokuthi nguMadewa. Ucula leqembu labantwana bensindiso yama Nazareth ekobulawayo. Asizweni xoxa lomsakazo weStudio 7 uEzra Chisa Spande.
Yewa umfelokazi ubeshadwe nguReverend J Maphosa obedume kakhulu kwezenkolo wathe kufeni wakhe wathela umkakhe uMadewa ukuthi aqhubekelise phambili ivangeli ngomculo ekela sizwe imbali kaMadewa
okhulele endaweni yaseLupane wafunda khona endaweni yaseLupane ngifunde eThongoko Primary School ngazofunda eNhlanhla Secondary School kula engaqeda khona ukwenza izifundo zami mina endimeni yomculo ngiqale ukuba khona ngo-2010 La bengile backing vocalist lika Rev J Maphosa umkhokheli weqembu lensindiso yama Nazareth eNdlunkulu Gospel.
Yeah, boy.
uMadewa ulandisa ngokuphiwa kwakhe intambo ngumkakhe ukuthi akhokhele leli qembu lezomculo.
Reverend Maphosa ongumkami wasethi iqembu lakhe le labantwana bensindiso emaNazaretha ebeliculwa nanoma ubani owesifazana ongaphansi kwensindiso emaNazaretha usefuna ukuthi libanjwe yimi unkosikazi wakhe ngokugcweleyo ngoMeyi 2020 yena wasedlula ezweni singalirekhodi. Kodwa ngase ngubona kufanele ukuthi kwamele ukuthi ngigcwalise izifiso zomngani ngilirekhode ngiqale ukuba sendimeni yomculo ngokugcweleyo. Ingakho ngo-2020 ngo-December ngathatha leli nyathelo lokuthi ngirekhod album yami lokuqala ethi Sizowela Kanjani.
Bakhona abamenza wathanda kakhulu ukucula uMadewa njalo wacindezela amadlala akhe engoma zokholo.
NguRevye Maphosa lo Thembi weSisters of Paradise yibo bangenza ngakuthanda umculo ngawuthakazelela ngaze ngafisa ukungena kuwo ngokugcweleyo njengoba okwamanje sengisenza. Mina ngilama-albhamu angu-3 okwamanje elithi Sizowela Kanjani, ngicela ukuvuma lo wethembekile Jehova. Kumanje ngiphezulu kokusebenzela elinye LS4 elizaphuma nje kungakudalanga esikhangele lizaphuma mhlaka 15 November leli albhamu.
Hambi Madewa, tshela abalaleli ukuthi umculo wakho utholakala ngaphi njalo bafuna ukuxhumana lawo bangakuthola ngaphi.
Madewa ndabantwana bensindiso emaNazaretha batholakala kakhulukazi ku-YouTube, Facebook, siyahaywa emidlalweni etshiyeneyo. Ama-CD ethu kakhulukazi siyazithengisela thina egodini laphana phambi kwako-OK. Osidingayo siyatholakala ku-0774 45 46 55. Bonge kakhulu lakubalandeli, sasalisapota njalo.
Besisindiswa ngabantwana bensindiso yamaNazareth bekhokelwa nguMadewa obekunguye esigwethiselayo kuhlelo Woza Woza Friday. Libe nempela sonto ebusekileyo. Igama lami ngu-Ezra Jesus Bamba.
Live talk namhla sixoxa ngomhlangano omkhulu webandla leZANU PF weCongress. Singekehlukani sihlobo ukuthi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amalunga wonke ebandla leZANU PF athi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele abe ngumabhalane omkhulu webandla leli. Abantwana besikolo seMashingo sebetholakale belecala lokuba lomhloliso wesilungu ongekho emthethweni. Abalimi abaningi bakhala ngentengo yenhlanyelo ephezulu. Namhla sisethekelwe liqembu le-insingizi elisethekelele lapha e-studio e-Washington DC. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Sithi asidibaneni njalo ngomvulo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yezi.